高桥，
米
西高桥乌羊阿宝。
Lutshwana ukubona abantwana besikolo becula ngendlela ehleleke kangaka okuveza uba amaphahla la alesiphiwo ngempela. Badume kwamagama eVictoria Falls ngemculo yabo etshenelo kugida kwabo lokho bangenayo kuzokulibazisa uZulu eminyakeni esithupha edlulileyo.
Sina amagama ngunkosenhle lo nkosilathi Ncube, singamaphahla sizalelwe khona lapha eVictoria Falls, sifunde eChino Timber Primary School lapho ke ade sigida khona lesithikitha singakaqalisi okokuhlabela. Kathesi siyenza iA level sise Mosi Oyathunya High School lapho okuphakamiselwe khona phezulu okwethu okomculo uMr. Roland Smanda onguye umphathisikolo wethu.
Ngobuciko babo bayenelisa ukupheka umculo wabo ngapha betshaya ibhuku njengebhuku.
Esi sikhuluma sisenza uform 5, sisenza ama-art top kusithi ukuthi singama-kings. So sathi sathi sina top kings.
Ibewe ngukhatha udlalisa ingane yabantu usithi wena ungumuntu manje buza phela ubuntu kanti ukambanza wathi yena mteroto uphila empileto.
Lama album amabili elinye salenza ngo-2017, elinye salenza ngo-2019. Esalenza ngo-2017 libizwa kuthiwa Levora Chinja, and then esalenza ngo-2019 libizwa kuthiwa Ukufa Kuyabuya.
Njengoba sakhulayo iTop Kings iyaphatheka ekusebenzeni labanye abaculi labapheki bemculo etshiyeneyo.
Sisebenze lama studios atshiyeneyo tshiyeneyo sihlanganisela eyakobulawayo, sakholaboreta loMadlela uSikhobokhobo ingoma layo ekhona khonapho kuma singles collection abizwa kuthiwa uMelisa. Esayitshaya laye ibizwa kuthiwa umama wengane.
Abantu bakwamukele ngamandla njalo ngothando langezifiso zabo zonke ukuthi sifike lapho thina esifisa ukuya khona.
Hamba nabafana bamama Top Kings ongamabhaki akwami lobo akufeni
ungangitheyaneza lokala luba.
UZulu weZimbabwe ukhanya ewukhwabitha ngempela umculo weTop
Kings.
Unkosenhle loNkosilathi bakhuthaza uZulu ukuba abasekele kanye lokuthenga umculo wabo.
Sicela ukuthi liyaleli sisekela ngamandla lathi siza liyenzela izimanga asikaqalisi. Lapho elingasibamba khona kuma social medias kuFacebook is the Top Kings Music, Twitter Top Kings Music, kuInstagram Top Kings Music. Inamba zethu zeWhatsApp 0774696222 and then kuYouTube is Top Kings Online. Siyabonga.
Nabafana ababili abalisiphiwo samabhuku kanye lokucula ngobunono obukhulu bona bengamaphadla uNkosenhle loNkosilathi Ncube iTop
Kings.
Yiba sizaba kuhlelo hoza hoza Friday phela sonto emnandikini lonke igama lami as a Jesus Banda.
Unganisiyagezwa, 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 umama.